Abakhangela amalungelo abesifazana bathi ukutholakala kwempahla yokusebenzisa wesifazana sesikhathini ehlanzekileyo njalo eneleyo lilungelo lawo wonke untombazana lowesifazana elizweni. Lanxa umumo sowabangcono kulalokho okusenzeka ngeminyaka edlulileyo, lapho impahla le yayingatholakali ezitolo, iningi labesifazana lilokhu libhekane lodubo lokungatholi impahla ngenxa yentengo yayo ephezulu. Iphakethe elilodwa lalimpahla libiza amadola amabili, okuyimali eningi kumuli eziningi ukuthi ziyikhiphele umntwana oyinkazana kumbe umama nyanga zonke, ikakhulu emaphandleni lapho imuli eyabe iswela idola lokuyagayisa. Abesifazana benkayi babikwa sebesungule imizamo yokwenza impahla le elakho kusetshenziswa njalo nje ukuze amantombazana enelise ukuya esikolo, hatshi ukuhlala emakhaya lapho esesikhathini ngenxa yokwesaba ukuyangeka emphakathini. Unkosikazi Lindelwe Ndebele osebenza labesifazana uthi udaba lolu lulokhu luhlupha ngenxa yokuthi uZulu lukhangela njengodaba lwabomama olungamelanga luphathwe emphakathini. Uthi lolu hlupho kumele luphathe wonke amalunga emuli, kungakhathalekile ukuthi ngawesilisa kumbe awesifazana, ngoba lapho owesifazana eqeda amalanga amahlanu nyanga zonke engaphumi phandle ngenxa yokuswela impahla yokusebenzisa, imuli yonke iba lohlupho.
Engikunanzeleleyo ukuthi abantu nxa sokukhulunywa nge-sanitary wear kumbe singathi into zokugcika nxa umuntu esesikhathini enyangeni, abantu abaningi bacabanga ukuthi ngokwabomama. Kodwa sithanda sikuqonqosele maybe kuZulu ikuthi nxa sikhuluma nge-sanitary wear sikhuluma ngomntanakho, sikhuluma ngomkakho, sikhuluma ngomalokazana wakho, sikhuluma ngabantu abakuncedisayo ngikhaya ukuthi nxa bengalakho bengagcikanga kuhle kusho ukuthi kuba le problem.
Umsekeli wenhloko kahulumende uNkosazana Thokozani Khuphe osebenzelana lenhlanganiso zabesifazana ukuqeda lolu dubo uthi amantombazana angeke aphumelele nxa esehluleka ukuya esikolo ngalolu dubo. Uthi miningi imbiko evela emaphandleni yamantombazana asebenzisa ubulongwe, amaphephandaba, amalembu lokunye okunjalo njalo ngenxa yokuswela imali yokuthenga impahla eqondileyo. Wengeze esithi lokhu ngenye yembangela yokuqonga kwenani labesifazane selisiba lomkhuhlane wemvukuzane yesibeletho.
Njalo zananzela ukuthi abantwana abangamankazana ngokuthi kabalwa likhona lokhu kuthiwa yi-sanitary yokhothonun kuthi abahlala 2 months bengahambi esikolo ngokuthi inyanga ngenyanga umntwana oyinkazana ulamalanga ngo-5 angasoze ahambe ngawo esikolo ngokuthi kali-sanitary wear. Basebenzisa amalembu angcolileyo, basebenzisa abanye kuthiwa ubulongwe, basebenzisa iziqu, basebenzisa yonke into engaqedakaliyo, basebenzisa ama-newspaper. Khona lokhuyana kuyenza ukuthi abantwana beqalise ukuba le mikhuhlane liye kuthiwa ngabo-cancer abezibeletho.
UMakhuphe uqhubeke esithi lolu hlupho luphatha njalo abesifazane abazithweleyo abagcina besekela ukuyabelethela ezibhedlela besesaba ukuyangeka ngenxa yokuswela impahla.
Uma umama bebeletha igazi eliningi bayaliswela, so kuyabe kufanele kube labo cotton wool, akufanele bebasebenzise ezibhedlela. So zonke zona lezi zinto kumele ukuthi zibe khona. Abakhulu bethu abamazwe kufanele benanzelele ukuthi zonke izinto zona lezi ziyananzelelwa ukwenzela ukuthi omama impilo zabo zibe zinhle.
Osakhulayo uNkosazana Beatrice Savage wenhlanganiso yabasakhulayo iYoung Women First uthi kuyadingeka ukuthi uZulu akhulumisane kabanzi lohulumende alethe izinqumo ezizakwenza kube lula ukuthi ontanga abangela mali benelise ukuthola impahla le nyanga zonke.
Now our challenges have moved to having young women also failing to access sanitary towels because of affordability. So you find that for a young woman a pack that's going for almost $2, it's quite something that is very difficult for me to access.
Lanxa eleZimbabwe lilembali yokulima uchinda, iningi lalolu chinda luthengiselwa kwamanye amazwe lapho olulungiswa khona ukuba yimpahla yokusebenzisa owesifazane sesikhathini, luphendukeke elizweni solulentengo ephezulu. Idale lephalamende lake laphatha kabanzi lolu daba lokuswelakala kwempahla yabesifazane nxa besesikhathini. Ngomnyaka amalunga edale lephalamende awesifazane afana nonkosikazi Priscilla Misi Hayirapu Mshonga balwisa kanzima ukuthi kuthathwe amanyathelo, kodwa yaphinde yaphelela emoyeni kungabanga lesinqumo sokuthi lungaqedwa njani lolu hlupho. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Spanda.